sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza bese Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 11 Mpandula 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Constitution inoti mulano sarudzwa ku Congress.
I Constitution yezani PF ithi umkhokheli kumele akhethwe ku Congress. Mina ngaba lo muntu engimsekelayo yebo, kodwa kumele ancintisane lamanye ama candidates emhlanganeni we Congress.
Amazwi kamongameli Mgabe wokuthi kasoze asuke esikhundleni kumbe akhethe umuntu ozamelama ekukhokheleni ibandla lezanu PF lohulumende sokuthiya abantu abaningi besithi sekumgceke kibo ukuthi Mgabe engaba efuna kufela esikhundleni.
Indaba yakusasa kakhuma lothuma thina abendlu kalobhengula hayi ethu inlomo ivalekile asisakhulumi ngakho njalo asikwazi ukuthi kulungise ngandlela bani thina sakunanzelela ukuthi hayi bo lokhu kukhanya ngani kuhambelana lezompolitics.
Umnumzana Stanley Raphael Khumalo ugcotshwa ukuba inkosi yamaNdebele lanxa kulokukhonona kokuba nguye na inkosi yoqobo. Kwezemidlalo lilokhu lihlezi phezu kwengalane iqembu leChicken Inn loba nje linqotshwe ngele yada ngomgqibelo odluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amazwi kamongameli Mgabe eBindura ngomgqibelo awukuthi kasoze asuke esikhundleni kumbe akhethe umuntu ozamelama ekukhokheleni ibandla lezanu PF kumbe uhulumende sokuthiya abantu abaningi besithi sokumgceke kibo ukuthi uMgabe engafuna ukuthi afele esikhundleni. Ekhuluma emhlanganweni lapho acothoze khona umsekeli wakhe umnumzana Emerson Mnangagwa, uMgabe uthe isekelo sezanu PF siyakubeka sobala ukuthi umkhokheli waleli bandla ukhethwa ngabasekeli balo emhlanganweni weCongress.
Constitution inoti mulano sarudzwa kuCongress.
I-Constitution yezanu PF ithi umkhokheli kumele akhethwe kuCongress. Mina ngaba lo muntu engimsekelayo yebo, kodwa kumele ancintisane lamanye ama candidates emhlanganeni weCongress.
I'm a lawyer also, follow the law.
Ngalokho ngiyawulandela umthetho ngoba lami ngiligqwetha. Ngiyazilandela iziqondiso zebandla kakhulu. Angifuni ukuthi kukothiwa ngashiya ngifake unkosikazi wami.
Umgaba ucothoze amacele omabili alwisanayo kuzanu PF elikhokhelwa umnumzana Emerson Mnangagwa elithiwa iLacoste lele G40 esithi aselethe ukufuthelana okukhulu kubandla lezanu PF. Lanxa unkosikazi Grace Mgabe ethe akula lutho oluthiwa yiG40, Mgabe uthe likhona leli gquku njalo lasungulwa ngumnumzana kaSukuwere labanye bakhe.
I-G40 yivakazi parira yona kaSukuwere.
I-G40 late yibo abayibumbayo okaSukuwere, yibo abazipha lelo bizo.
ILacoste ndakatikwa yakabva nokuphi? Iwari kudote chokwadandi.
ILacoste yona ngabuza ukuthi yavela ngaphi. Umnangagwa uthi yena eqinisweni kakwazi ukuthi yavela ngaphi, kodwa wabona esephiwe angazi ukuthi yimbodlela kumbe kuyini okwakubhalwe ukuthi Lacoste.
Ukuhlaziya amazwi kamongameli Mgabe, untungamile inkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Mgabe uma esithi yena inkokheli kayiyekethwa kuCongress, ukubeka ngezindlela ukuthi okwamanje kakula muntu yena laye ekhona phana amkhethileyo angathi uyamfuna. Lo uzathi nxa ekhethwa uzakhethwa ngabantu. Ngezinye indlela uMgabe singathi ngesilungu he is he's having a dig at dishing out Umnangagwa basically. Yikho kwenzakalayo. Ngezinye indlela Umnangagwa umdala uqinisa isifiso lesiloyiso salaba ababuyile esingathi yi-G40. Ngoba yikho abakufunayo vele.
Unkosikazi Mgabe yena uthi akulanto okuthiwa yi-G40, kodwa uMgabe ukubeke kwabasobala uthi i-G40 ikhona yasungulwa ngokasukuwere bazipha njalo lelo bizo. Ungathini ngokwehlukana kwakhe lo nkosikazi wakhe kudaba lwe-G40 lo?
Okokuqala phela singalibali ukuthi uGrace Mgabe uku-G40. I-G40 inamele kakhulu yena ngasehlangothini lukaMgabe. So uMgabe uyakwazi ukuthi G40 khona, njalo singakulibali ukuthi ukhuluma njengokhulu oseziluphalele nje, okhuluma nje konke nje okuphumayo nje emkhumbulweni wakhe. UGrace Nqayile sithi G40 kayikho, wenza esingathi yi-politics yokuthi uphike ukuthi into enjalo kayikho, kwenzela ukuthi ngoba Nqaye ngayo ethe ikhona, bekuzaba lesidingo sokuthi kube lo mbuzo othi inkokheli yayo-ke ngubani. Nqaye sithi kayikho, futhi ukuthi umbuzo wokuthi inkokheli ngubani kayikho, kawuseyi kuba khona. Ngokunjalo sokuzaba luhlupho kulaba abeLacoste, ngoba iLacoste kuthiwa ikhona nenkokheli yayo, sokuhle kubuzakala ukuthi ngubani, ukuthi uMnangagwa. I-politics nje kwenzela ukuthi uMnangagwa basale besesemuva belokhu besithi hayi G40 khona, i-argument esingathi ngesilungu i-argument for existence. But vele bona oGrace bayakwazi ukuthi i-G40 khona, njalo bakwenza for political reasons ukuthi kayikho. Ikuhlakalipha nje abakwenzayo.
UMnangagwa yena singambona bemxotsha yini kuZanu PF?
Kunzima ukuthi bamxotshe kuZanu PF uMnangagwa, yisisekelo esikhulu seZanu, impande yeZanu, umntana ezanu umuntu lwana. Kodwa umbuso bangamncitsha, kodwa kubonakala ukuthi lanxa bemncitshile kusasa uzathola isikhundla. Angeke axotshwe kuZanu, ngiyala lokho.
Hello ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethe ecubungula izombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekwelebhilitane. Kunjalo nje kulezizalwane zeZimbabwe ezithakazelela ukuxokozela kubandla leZanu PF sithi lokhu kungenza ukuthi ilizwe likhululeke. Bathi uMongameli Robert Mugabe lomkakhe uGrace benza kahle ukuthi kungabi lokuhlala kahle kubandla leli ngokulwisana lomnumzana Emmerson Mnangagwa. UGrips Dube weStudio 7 uxoxe labalaleli bomsakazo weStudio 7 umnumzana Isaac Mpofu, umnumzana Mehluli Mpofu lomnumzana Effort Nkomo wasethulela udaba olulandelayo.
Into zezano uyabona Dube singazilandelela kakhulu makugqabana bona bodwa. Kusasa zivuka ungazathi thina asiqinisanga, ngoba uMnangagwa yibo bale 38 lonyaka belo Mgabe belokhu bethi nguye upresident ongaphatha ilizwe. So uMnangagwa kudala balwela inkululeko, umuntu egugele kuleyo esikhundleni esisodwa bekhona bahamba nesikolo. Kukhele ukukhombani Dube lokhu?
Kulobuzima sibili,
kulobunzima ungawukuthi babengahlakaniphanga kahle abantu bangikhona ukuthi baqhuba umuntu lo isithetho yini ukuthi uzobathuka abadlise ababulale mnqoba sebevusa amakhanda bembona ukuthi uselesikhathi eside ebulala ilizwe kumbe yenza into ezirongo ezisekela yena, ngoba uMgabe uyenza into ezivuna yena kuphela.
Sithatha uMehluli Mpofu.
Laba abantu esikhuluma ngabo sikhuluma ngama-billionaires, ama-politicians lawa alwisanayo khathesi kuZanu PF. These are very, very rich people. Bayenza noma yini abayithandayo. Siyabona uGrace uhambe eSouth Africa watsha umntwana weSouth Africa, waqeda lapho banika i-immunity, wazivunyelela ekhaya. Kungazange kube lo hlupho ngitsho, kungendaba yemali abalazo laba abantu.
Ye, sike sizwe-ke ubaba uNkomo.
Into endithokozileyo yokuthi kungatshaywa inja kufihlwa umthini, ngoba nxa kuthiwa kula ama-functions kawacace ukuthi ama-functions lawo akhokhelwa ngobani. And kungumlando wakhe umongameli ukuthi akulungise, awathulise, abacebise abalandeli labo kumbe abakhokhela lawo ma-functions ukuthi hhayi okumgqoka libandla nothi izikhundla ezabe zifunwa ngabantu, yikho okwakha ibandla. Yikho ke nxa engumkhokheli kumele akhulume ngakho ukwenzela ukuthi kube lento eyodwa abantu abayilandelayo.
Lo ke ngumnumzana Effort Nkomo umsekeli webandla lezano PF lezizalane zeZimbabwe umnumzana Mehluli Mpofu umnumzana Isaac Mpofu vethule amazwi la kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni olwethulwa nguGibbs Dube weStudio 7 ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi leVOA Indebele. Kusasa umnumzana Stanley Raphael Khumalo uzacotshwa ukuba inkosi yamaNdebele lanxa kulokukhonona kokuba nguye na inkosi yoqobo. UKhumalo uzacotshwa eZimbabwe International Trade Fair omkhosini abawuqoqayo abathi kuza kuba labahlonitshwayo abakoKhumalo abavela eSouth Africa. Kodwa abanye abakoKhumalo bathi umkhosi lo ukuchitha nje isikhathi. Isixoxe lomunye wabo umnumzana Peter Zidwe Zwide Kalanga Khumalo saqala ngumbuza ukuthi umgubho wenkosi owenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela uhambe njani.
Hayi umgubho uhambe kakuhle kakhulu abantu bebebanengi and abantu bebekhanya bethabile kakhulu bekholisa okwamasiko abo kube labantwana labadala abasinayo abahlabelayo begida bekukuhle kakhulu mboni ngani usukhulile umgubho okwedlulane kweminyaka emlutshwana edluleyo kodwa kwenzakale into ekhulunywe ngunyati imbali yakhe ayikhulumileyo eningi yakhona ibingaqondanga njalo ekhuluma into yakoKhumalo yena engasuka koKhumalo izindula zihlezi khonapho wabika ukuthi abakoKhumalo sebethole umntwana kodwa abakoKhumalo akhuluma ngabo ayisibo bendlu kaLobhengula lanxa umntwana lo wamqambileyo ezalwa endlini kaLobhengula kodwa kakhitshwanga ngabesende khitshwanga yilabo alapho azalwa khona ukhitshwe ngoKhumalo yebo ngoKhumalo sonke kodwa labo Khumalo abayiba mamqambileyo ayisibo abazalwa endlini kaLobhengula indlu kaLobhengula ibisebenza njalo yona isitholile umntwana ofanele ukuthi athathe ubukhosi kaLobhengula izakwazisa izindola zizakwazisa abantu.
Siyabona ukubana kusasa kuthiwa kuzagcotshwa uKhumalo ozaba yinkosi. Ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokho?
Le indaba yakusasa kaKhumalo Thuma thina abendlu kaLobhengula hayi ethimlomo ivalekile. Asisakhulumi ngakho njalo asikwazi ukuthi kulungise ngandlela bani thina sakunanzelela ukuthi hayibo lokhu kukhanya ngani kuhambelana lezompolitics thina ayisiwo ama-politician senza izinto zesintu ngakho imilomo yethu ivalekile ukuthi sikhulume ngento ekhanya igcine kupolitics.
Alo-ke ngumnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo osendo lakwaMzilikazi ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa lomnumzana Mbizo Khumalo omunye wabaqoqa umkhosi wokugcoba inkosi kusasa othi amalungiselelo asekusibanga saphezulu.
Yes, yezwa lati kunjalo baba. Kodwa ke ukuba kube njalo kakumangalisi kakwethusi njengoba kulamadodana olahleko. Thina ke singena emzileni wayona le into ukuthi ivele idabuke njani kusuka nge-18th century kuze kuze fika namuhla. Yiwo umkhondo esingawo. Ngingathi nje mina senza i-correction kulokhu okwaphambanisekayo ngoba into ekhona ukuthi leli lizwe isikhathi ama-British belithatha kumbe befika kule ndawo bathola kule kingdom. So ke into esiyenzayo lapha thina ukuthi leyo kingdom abayidilizayo yiyo esesiyilethe ekhaya ngoba abadilizanga ama-politicians kodwa badiliza i-kingdom. So ke yiyo esizama ukuthi kusasa sibe lo mcimbi wayo inkosi ilethwe ebantwini bakwazi ukuthi lokhuyana okwakuphambanisekile namhlanje kubuyile ekhaya inkosi sikhona.
Asebethe bona bayeza kumcimbi lo abahloniphekayo ngobani?
Esilabo lapha abeza ngalo mcimbi ngabegoli yibo abeza kulo mcimbi. Sibonile ukuba isikhathi sisuke saba sisitshane esomcimbilo yibe abanye abamazwe bathe bona hayi uqhubeni kodwa ke ngikhona kuza kwenzakala ukuthi kube lo mcimbi ukhulu ngoba alisitshele isikhathi sesifitshane yikho kwenzakele kwamanye amazwe.
Kubinjani festival liyibone njani le? Lo ke ngumnumzana Mbizo Khumalo ongomunye wabaqoqa umkhosi wokugcoba inkosi ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Elingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje lapho esixoxa ngokwethulwe ngumongameli Robert Mugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe. Abachothoza umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa abathi ufuna isikhundla sikamongameli ngamehlo abomvu. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Elebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump welemelika ukhokhele ilizwe lakhe esikhumbuzweni sokuhlaselwa kwelemelika ngamalwecatsha awel-Al-Qaeda esaziwa ngokuthi yi-9-11 ngenhlonipho yokuthula okomzuzu owodwa lamhlanje ekuseni. Abeqembu lamalwecatsha abe-El-Shabaab babikwa behlasele kanzima idolobho lakwele-Somalia elisemngceleni le-Kenya. Izakhamizi zedolobho le-Belede wawo zithi amalwecatsha la ahlasele emadabukakusa lamhlanje. Izakhamizi zakwaSgola zikhuthaza ikhansili yalumango ukuthi ihlelele ukulungiselela isigaba iklinika yokubelethela. Lokhu kuba bakwenza ngenjongo yokwehlisa indleko abahlangana lazo nxa besiyabeletha koBulawayo lokuthi omama bengabelethela imizini yabo. UBathabile Masuku oStudio 7 usethulela lolu daba.
Izakhamizi zakwaSigola eMzingwane sezihlanganise amakhanda lobukhokheli babo bavumelana ukuthi bakhe indlu yokulindela nxa omama sebezabeletha. Indlu le isiyakhiwe sekusele nje ukuthi ifulelwe. Izakhamizi kanye lenkokheli bahlanganisa imali efika amadola amahlanu umuzi ngomuzi ukuze isakhiwo siphele. Unkosikazi Christine Chitewe ekhuluma emele ukansela unkosikazi Catherine Ndebele uthi omama bathwele nzima ngoba kungela ndawo zokubelethela njalo bahamba imango emide besiyabeletha.
Sesiqalisa uhlelo lolu sesibona indubeko zade zikhona kubomama. Umama bethwele nzima ngoba nxa sebefuna ukubeletha besingela amathenethi wothi la. Savumelana ukuthi sizancedisana njengesigaba. Sangena ngina lapho esicabanga khona ukuthi singathola uncedo ubaba wethu MP basinceda ngamasakansi amende abani bazibelile esitolo labo basincedisa ngezamende isigaba savumeisinki sizabe sikhipha ama-$50 ama-$5 eqalisini ubaba uchief nguye owaqala uhlelo lokuthi kwakhe sisemhlanganeni.
Evumelana lo nkosikazi Chitewe, unkosikazi Simoli Sibanda uthi omama baphatheka kabi kakhulu ngokuswela indawo zokulindela okwenza abanye bacine bebelethela emakhaya.
Clinic esijabade esiontanga sahlala phansi sakubona ubana yithi kakhulu esesibeletha. Bekusithalisa nzima sifuna sibelethele emakhaya abanye baswele besezindleleni besiza eclinic ukuthi bazobelethela. Lalapho kubelethelwa khona eclinic yispace esincane esingafanelanga ukuthi umuntu ongumama angabelethela. Induna yavuma ukuthi hayi akayakhiwe i-maternity ward. Lakanye abantu bavumela phezulu bancedisa ngokuyakhipha ithebethebe ezifuleni.
Ekhuluma emele ontanga osakhulayo unkosazana Sanele Ndlovu uthi isakhiwo sendlu yokubelethela yinto ehlanganelwe izakhamuzi zonke kanye lekhansili yabo laloba sekusilela uphahla.
Iqakathekile especially nxa sikhuluma ngokwengeza eklinika ukuthi sikwakhiwe imaternity lokuthi omama izindlu zokuthi omama balindele khona ngesikhathi izinyanga zabo nxa sezigwalile ukuthi babe bezobeletha kulokuthi khathesi kunje nxa kuyukuthi kungalungiswanga khona lokho siyathina omama kakhulu siyasuke kusiphatheke kakhulu ukuthi sidinga ama-transport la $20 kophela kungelayo ukuthi kuthwale kuse ngaphi kubo Mpilo Hospital khona ngale bese ucinga usuzuzu ubelethele ekhaya kathi ke kungalungiswa konke lokhu sizidlungisele kanye le council kuyabe kukuhle okunye okumangalisayo
indawo eziningi emaphandleni ziyasilela indlu zokubelethela njalo amakhansili kawayenelisi ukuthi akhe lezi zindlu izakhamizi eziningi sezibona kungcono ukuthi bathathe amanyathelo afana lokuhlanganela ukwakha lezi ndawo ukwenzela ukuthi behlise indleko abahlangana lazo njalo omama babelethele endaweni ezifaneleyo iningi labomama kanye labantwana balahlekelwa zimpilo ngenxa yokuswela indawo eziqondileyo zokubelethela ngimele iStudio 7 ngisemzingwane ngingubathabile Masuku.
Elebotswana selinikeze eleZimbabwe okuzimbodlela kwemithi okuzinkulungwane ezingamakhulu amahlanu i-500,000 doses wokulwisana lomkhuhlane womlomo lamasondo ezifuyweni owe-foot and mouth. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya weStudio 7 eseHaveron.
IBotswana ithi ukunikeza iZimbabwe imithi yokulwisa umkhuhlane womlomo lamasondo we-foot and mouth yindlela yokuthi eleZimbabwe lenelise lalo ukwenqabela ukumemetha kwalomkhuhlane okunganceda hathi lona lodwa kodwa lamanye amazwe angumakhelwane lasemhlubulweni wonke wangezansi kwezikazi le-Africa eneBotswana lihlala njalo nje ligcona iZimbabwe ngomkhuhlane womlomo lamasondo ohlasela inyamazana isithi abeqa umngcelo ongekho emthethweni kanye lezifuyo ezisuka eZimbabwe yizo ezidala ukumemetheka kwalomkhuhlane iZimbabwe yona ayilamali yoqhuba umkhankaso oqinileyo okwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane kungakho eleBotswana libone kufanele ukuthumela imbodlela zemithi engaba ingxenye yesigidi 500,000 kungelambadalo eleZimbabwe likweleta iBotswana phose isigidi samadola eMelika ngemva kokuthatha imithi yokulwisa umkhuhlane omlomo lamasondo ngesikwelete omunye weZimbabwe ehlala eHaveron uthi iBotswana igcine ibona ukuthi kungcono kuncedisa iZimbabwe ngoba yiyo elahlekelwayo uma umkhuhlane omlomo wamasondo umemetheka
kumele sikhumbule lokunanzelela njalo ukuthi iBotswana yona ithengisela inyama yayo kwele Europe ngakho ke kabafuni kulahlekelwa yi-forex le abayitholayo ekuthengiseni kwabo inyama e-Europe yikho benike imithi le mahala kwele Zimbabwe
nkosazana Sipho Dewa yena uyabuza ukuthi kuyoze kube nini inkokheli yeZimbabwe isenza iqhuba ube inhlekisa kwamanye amazwe ngoba kumgceke ukuthi isipho lesi semithi siyakhuluma
kambe kuzaba nini silokhe sisiba inhlekisa kwamanye amazwe size siphiwe imithi ngoba iBotswana ibona ukuthi sesehluleka ukuzithengela asazi kumbe eyakithi inkokheli ayikuboni ukuthi kuyayangisa lokho
ugaja olubona ngezokulima kwele Botswana ludi kuqakathekile ukunikeza iZimbabwe imithi ngoba imizamo yokulwisana lomkhuhlane womlomo lamasondo ingagcina ibuyela emuva izihambi ezingena eBotswana zivela eZimbabwe kumele ziqhamuze inyawo emanzini athelwe imithi yokulwisa umkhuhlane lo njalo konke ukudla okulungiswa kumbe okuvela enyamazaneni ezilamasondo okufana lenyama uchago amasi lokunye akuvunyelwa ukungena elizweni leBotswana eleBotswana lisuza izigidi lezigidi zamadola eMelika ngomnyaka ngokuthengisa inyama yenkomo emkambo yamazwe amanyano wezwekazi le-Europe o-European Union kodwa uma kulo mkhuhlane womlomo lamasondo akula nyama ethengwayo ngingumartin ngwenya owendaba zestudio 7 Sabron kweleBotswana
umdlalo wezamasiko oweZimbabwe International Carnival obusenziwa endaweni ezijiyeneyo zeHarare laseChitungwiza ugqitshwe ngomgqibelo. NgoLwesihlanu kwenziwe ihlandla labahlonitshwayo eHarare Rainbow Towers lapho kade kuleziphathamandla zikahulumende ezivalisa umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa ozokwethekelelwa uMnumzana Walter Mzembe kunye labanye. Abacule kulumbuthano babalisa uOliver Mtukudzi lomhlabeleli weRumba odabuka eCongo uWerason kodwa abachiye abanye bebambewa ngaphansi ngamantombazana akwele Brazil asina umculo weSamba amagide begqoke impahla zensitha nje kuphela. amanye amazwe aphatheke kulumbuthano wabalisa iBurundi, China, Cuba, Democratic Republic of Congo, Egypt, Ethiopia, Ghana, India, Jamaica, Mozambique, Malawi, Nigeria, Portugal, South Africa, United Kingdom, le Trinidad and Tobago. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isakhamuzi seHarare umnumzana Peter Moyo ongukansela njalo kwalelo dolobho.
Hayi, ndibonile yiko abantu bade bekolisa ngoba nawe uyakwazi ukuthi kona abantu into ezinje bayazithanda kakhulu. Abakolisile abakolisayo thina singathi sisashile kodwa hayi kuye kumnandi.
Ngamafitshane ungathi injongo kahulumende eyokwenza umbuthano wona lo ifezekile na?
Hayi, injongo yangikhona vele ayinangqondo. Akubonde ukuthi kusebenzani ngaphandle kokuthi bayaletha nje abantu abakuzihambela bekamisile bengagqokanga. Vele angibonde ukuthi kusebenzani. Akulethi msebenzi, akulethini, akulethi ama-tourist, akula tourist ebuye kuzibona into ezinto. Akusebenzi lophela.
Manje singathini nxa sikhangele lokho okwenzakeleyo? Sibona ukubana kulendubo elizweni ezifana lokusilela kwemali emabhanga lokunye, abantu bathini ngakhona?
Abantu balapha vele sebedineyo ngapha ulayizini ngazovuke ngo-12 ebusuku siyanana khona. Akusebenzi kubona leli nto engekho. Babobulala okokuthi kumbe bayaye ukuthi ya sizalinika nje abantu basuka kuma-20 kumbe 50 okungcono. Akula. Uphokulala ebhenki ngoba ubhaliwe ukuthi kumbe CDs zethu kumbe 200 bhenki. Usuphokulala ngoba lebhenki. Kanti bekungena lutho phakathi, akula. Abantu kwathesosi silobuhlungu obuyobunzima. Siyabona into ezisa ubuhlungu, ngizakunika umzekeliso. I-DSTV nxa uyikhangele akayifuni imali ezinye nje imali yama-newspaper la aprintwayo la. Bafuna i-US dollar. Kodwa ke abantu laba babezimbango bayayithatha ngaphi leyo mali. I-reserve banking iyekontrola amabhenki. Xa isitheli kwibhenki andithatha ama-US dollar ukuthi abantu abangkona bazafaka imali leyo bayithethe ngaphi. Sabona ukuthi vele kunobuthutha obugcweleyo khona.
Hello ke ngumnumzana Peter Moyo esakhamuzi seHarare ongukhansela njalo walelo dolobho ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eHarare. Kwezemidlalo lokhu lihlezi phezu kwengalane iqembu le-Chicken Inn loba nje linqotshwe ngele yada ngomgqibelo odluleyo. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji.
Iqembu le-Chicken Inn linqotshwe nge-2-1 liqembu leyada ngomgqibelo okwimpumela ebingakhangelelwanga ngabaningi abalandela umdlalo wenguqu njengoba abafana be-Gamecocks bebetshaya eziwayo phambilini yokudibana leqembu leyada lona elingelinye lamaqembu aqhuba nzima lonyaka. Loba kunjalo iqembu le-Chicken Inn lalelo lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo yile miklomelo engama-50 lanye njengoba lelo ebelilethuba lokulihwitha ele-Dynamos libe ngujikilobhanqa 1-1 leli Highlanders ngesonto okwehlulo. Umqeqeshi njalo engumnikazi weqembu leBantu Rovers uMthembu Ndlovu uthi yena yebo kambe ukunqoba kuyala uqembu lakhe kodwa okuqakathekileyo yikuba abafana bakhe befunde ibhola.
Hayi, badlalile abafana kwehlule, of course ama-points asiwatholanga. Ngibona ingazani sizamile kakhulu ukuthi team athe sidlala layo i-team eqinileyo kakhulu njalo bale experience eningi. Inhlanhla esilayo ukuthi asifanani namaqembu amaningi ukuthi esikwenzayo ukuthi sizame ukuthi sibe ngcono ngemihla ngemihla. Asikhangeli kakhulu ukuthi ama-results aphume njani ngoba sinqotshiwe. Kithi sizokhangela ukuthi kuyini esikufundileyo kungabe singa-improve khona.
Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu, umncintiswano weCOSAFA Women's Championships ukhangalelwe ukuqala ngolwesithathu edolobheni lakoBulawayo njalo uzadlalelwa enkundleni ezibalisa eBarber Fields kanye leLuveve. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Singakehlukani ngothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezikhokhela. Amazwi kamongameli Mgabe ukuthi kasoze asuke esikhundleni kumbe akhethe umuntu ozamelama asetshengise abanye ukuthi ufuna ukufela esikhundleni. Umnumzana Stanley Raphael Khumalo uzagcotshwa kusasa ukuba inkosi yamaNdebele lanxa kulokukhonona kokuba nguye na inkosi yoqobo. Kwezemidlalo sizwile ke ukubana iqembu le Chicken Inn lilokhu lihlezi phezu kwengalane yemklomelo lanxa linqotshiwe. Olivalelisayo igama nguChris Gande, ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.